yekuliqiniso yeah, ukuthi amapholisa abesifile ukuthi sibe le-rally saka 7 December 2022 eMzimuni Business Center. Njengoba sesazi ukuthi ama-political parties kumele abambe inhlangano, kumele anotify amapholisa. Besiwanotifayile-ke njalo le ncwadi le esinika imvumo siyiphethe. Kodwa-ke okusidalisileyo ukuthi sithole umbiko wokuthi induna uMasuku onguye induna yakwenelana ndawo yasemzimuni usekhansile irali yethu.
Amapholisa ekuphe imvumo yokuqhuba umhlangano wenu biphiwe futhi isizathu ukubana sukhansile.
Ngesizathu sokuthi kusasa kusemhall lapho ekade kumele singenele khona irali yethu kulo mhlangano lwama-NGOs. Okusimangalisayo ukuthi amapholisa esikhathi esiningi nxa ezaliklia kumbe ezalinika imvumo ayaqala a-check-e enze lokho okuthiwa khona abone ukuthi akulalinye ibanga njalezo mbusazwe kumbe ezinye inhlangano ezingafuni ukusebenzisa indawo yona leyo, kakhulu ba bekhangela ukuthi oqalileyo ngubani. Thina-ke njengebandla le-MRP sitholakale sile mvumo yokuthi senzele irali emva kokubana kutholakale ukuthi ngalelo langa akula abanye abantu abakhangelela ukuthi bazale phethe umhlangano kuleyo holo. Kuyasidanisa-ke ukuthi okwenze induna ma kuliqiniso khona lokhu ukuthi induna ithele umhlangano lama-NGOs, okwenze ukuthi amapholisa esinikeleyo mvumo yena wawukhansila umhlangano lo kuyini? Ngoba umhlangano wethu kudala ulungiselelwa susedlula inyanga abantu bebhizi beku-ground begijima bekhankasa betshela abantu ukuthi kuzabe kule rali enkulu khona ngale komzimuni.
Induna yayitsheliwe na ngalo mhlangano
layo induna futhi engafisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi induna yayitsheliwe ngalo mhlangano, ngoba thina nxa siqoqoda ezabelweni sifika izindawo ngezindawo siyacela ezinduneni lakubo sobhuku sibazise ukuthi hayi ngelanga elithile sizafisa ukubamba umhlangano. Layo-ke induna uMasuku yayitsheliwe ngalo mhlangano, kodwa kuyasimangalisa ukuthi kuyini okwenze wamiswa umhlangano wethu.
Kubona ngenelikucabangelayo njengebandla ukubana umhlangano wethu kuthiwa akusamelanga ukube khona ngelanga lingebelikuhleli.
Ngakwelinye icele siyacabangela ukuthi mhlawumbe njengoba izinduna zethu zonke lezi zingane ziyalawulwa iZANU PF, mhlawumbe layo kaMasuku engxa iZANU PF imkhuzile yathi akayenze kube lo munye umhlangano okwenzela ukuthi thina njengebandla lemthwakazi Republic Party singazitholi sesiwubamba lo mhlangano. Kodwa hayi, asilahle imbeleko ngokufelwa, sizaqhubeka ngoba siyazi ukuthi i-terrain ye-politics yeZimbabwe ivele kayisevi ama-opposing political parties, ikakhulela njengelethe lemthwakazi Republic Party elikhuluma iqiniso. Sizaqhubeka sikhankasa njalo siqhiya le mhlangano lapho esiqhiywa khona si-adresse abantu, ngoba injongo yethu ukuthi umthwakazi wonke afinyelelwe njalo ivangeli lethu le-self-determination lazwe ngumthwakazi wonke.